wenkulu nkulu cela ungithethele amaye kusamyonke labo swalini labo pastet wenkulu nkulu cela ungithethele amaye kusamyonke
badlaleleni badlaleleni yamhlabu labo swalini
Wenkulu nkulu, cela ungithethele amaye kusamyonke.